indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 9 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
lazi izintula kuyazikhulula njalo siyakwazi sezimeni bezisithi zona azisekeli hlangothi zinduna zabantu bonke. Kuqakathekile-ke ukuthi nxa sokube le ndlela osokubeke kwaba mgceki ukuthi kwenziwe ngale ndlela umthethwandaba akukhulume ngayo uzasisiza sonke njengabantu beZimbabwe.
Umthethwandaba we-High Court lamuhla ulaye umkhokheli wenhlanganiso yezinduna ukuthi axolise phezu kwamazwi akhe okuthi induna zonke zizavotela ibandla leZANU-PF ukhetho.
ULawrence labanye abantu ababesebenza benganxwaneli ukuthola imali, yikho nje abantu abaningi bebekhuluma besithi hayi ubengelalutho abakulezi nsuku sebenzela imali, hathi akukubi ukuthola imali. Kodwa-ke singathi bona nxa sebetholile imali laba abayitholayo kumele bakhumbule abantu abanjengoLawrence.
Umsakazi obedumile lasemidlalweni yokulingisa edrama lokuzilibazisa uLawrence Simbarashe obhubhe ngomgqibelo ungcwatshwe lamuhla eChitungwiza. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wemukelwa ngezandla zombili emazweni awethekelelayo kukhomba ukuthi umhlaba uyakhwabitha inhlelo zakhe zokuthuthukisa umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umthethwandaba we-High Court lamhla uxwayise umkhokheli wenhlanganiso yezinduna iZimbabwe Council of Chiefs uMnumzana Fortune Charumbira ukuthi axolise phezu kwamazwi akhe awokuthi induna zonke zizavotela ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo. UMnumzana Charumbira wamangalelwa inhlanganiso ye-Election Resources Center ngemva kokukhuluma amazwi la kunyanga ezedluleyo. Esethula isinqumo sakhe umahluli weHarare uJustice Phiri uthe uCharumbira wephula isisekelo sombuso welizwe sona esithi inkokheli yosiko akumelanga ingenele kwezombusazwe. Ngakho uthe kumele axolise phakathi kwamalanga ayisikhombisa alandelayo. UJustice Phiri ulaye njalo ugatsha olubona ngokwakhiwa kwezabelo oluyilo olukhangelane lendaba zezinduna ukuthi lujezise uMnumzana Charumbira. Esikhathini esiningi abakhokheli bomdabu abagoqela abalisa osobhuku lezinduna basetshenziswa libandla leZANU-PF okwethusela uZulu ikakhulu nxa kuyiwa kukhetho. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Election Resource Center uMnumzana Hussein Sibanda yena othi bayathokoza ngesinqumo salamuhla.
Isinqumo lesi ngesiqakathekileyo kakhulu ngenxa yokuthi ukhetho lonke olwedlulayo lapha eZimbabwe olunye udubo obolusiba khona silunanzelelayo yikuthi okokuqala kwakusiba lobudlwangudlwangu, kodwa kwesibili abantu babesithi libona kuba le ndlela okuba lokuqini obenzakalayo ngenxa yokuthi labo abamasiko izintuna zethu labanye basebenzela ibandla elibusayo. Ngakho-ke abantu babe khantaniswa bebanjwa ngamandla ukuthi benze ezinye izinto, njalo besesaba-ke ukuthi bekhethe umuntu abamfunayo ngenxa yokuthi izinduna zabo kumbe labo abamasiko babe bethe akusetshenzwe ngenye indlela. Ngakho-ke nxa sokwenzakale ngale ndlela mbona ngani lazo izinduna kuyazikhulula, njalo siyakwazi ezimeni bezisithi zona azisekeli hlangothi izinduna zabantu bonke. Ngakho mbona ngani kuqakathekile-ke ukuthi nxa sokube le ndlela osokubeke kwaba mgceki ukuthi kwenziwe ngale lela umthethwandaba akukhulume ngayo bonani kuzasiza sonke njengabantu beZimbabwe.
Iyona inkokheli yosiko okwamanje ungathi iphithekile yini ikhankasela ibandla leZANU-PF ukukhetho oluzayo?
Bona ngani indaba le singeke siyagcoba wonke umuntu ngamafutha afana nayo. Bona ngani kulabanye abalendlela yabo yokuthi bayakwenza, kulabanye njalo abameceleni bethu bona bazinduna zomuntu wonke abakhethi hlangothi. Ngibona ngani khonokho kuyabe kuqakathekile ukuthi sikubeke mceke ukuthi ye bakhona abanye abawonayo kodwa abanye abawoni, babe bengabantu abazimeleyo eceleni besekela abantu bazenzela ukhetho ngendlela abayifunayo. Ikanti ye sibakhona esesibazwile bekhuluma, bakhona njalo abanye abantu izakhamizi eziyabe zisilanda zisithi hayi thina induna yethu iyasikataniza ifuna senze ngalindlela.
Yena uCharumbira umbona evuma yini ukuxolisa?
Ngiyabona ukuthi ubaba uCharumbira ntsho nguye omkhulu wezinduna zelizwe lakithi, njalo ngiyakholwa ukuthi nxa umthetho wandaba usukhulume ngalindlela, ngiyakholwa ukuthi uyinduna ehloniphekayo ezalandela lokho okuthiwe ngumthetho wandaba. Angimboni ezalwisana lakho.
Umnumzana Hussein Sibanda isiphathamandla senhlanganiso Election Resource Center ubexoxa lo ntungameli Nkomo eseHarare. Umsakazi obedumile emdlalweni yokulingisa e-drama lokuzilibazisa uLawrence Simbarashe obesaziwa njalo ngegama lokuthi Bonzo obhubhe ngomgqibelo ungcwatshwe lamuhla eChitungwiza. Abaphatheke kwezokulibazisa abantu abakade besemngcwabeni lo bethwese uhulumende umlando wokungaqakathekisi uhlangothi lokuzilibazisa abantu lungaphathwa njengebhizimusi njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe. Umevis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Makana kaJesu munhu wese simutsaruoko wako unchi.
Odume ngokucula ezokholo uAmos Mayendere ngomunye wabakade bekhokhela ekudumiseni umdali esililweni sikamuyi umsakazi obedume langemidlalo yokulingisa yamadrama uLawrence Simbarashe obhubhe ngomgqibelo mhlaka 5 yona leyinyanga kaNkwenkwezi ongcwatshwe emathuneni eZororo Park Memorial Cemetery lamhlanje. Abaze kulumngcwabo bathethele lithuba ukuphakamisa okuningi obekuqondiswe kunkokheli kahulumende phezu kwendlela oluphathwa ngayo lolu hlangothi okuphetha iningi labaphatheka kilo beqhubeka bengabayanga. Omunye wabatshengise lokhu kukhathazeka kundlela abaphatheke kwezokulibazisa uZulu ngezemidlalo ukucula lokunye kungumnumzana Amos Mayendere.
Sakathi ukuthi kuhulumende yenu please tarisayiwo rarawo.
Siyalicela hulumende ke likhanyele indlela abaphatheke kwezokulibazisa uZulu abaphila ngayo. Nxa lingazi okwenzakalayo silitshele thina okwenzakala kwamanye amazwe anjengabo Nigeria. Uhulumende weNigeria watholisa abahlabeleli labenza imidlalo yamadrama imali ukuze baphumelele. Siyalidinga lathi lolu sizo ukuthi siphumelele. Liyakubona okulapha namuhla. Umnewethu uLawrence ubhubhile kodwa akekho ngisho loyedwa umphathi ntambo kahulumende ozileyo kulomngcwabo. Ngendlela ayelibazisa ngayo uZulu kusukela kumnyaka yabo 1980 ngubani ongazi ngoTimina Bonzo.
Umuyi uqale umsebenzi wakhe engumsakazi emsakazweni owawusaziwa ngokuthi Radio 2 osubizwa ngokuthi Radio Zimbabwe kunkampani yemisakazo eyeZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC. U-Alison Mfiri ngomunye wabasebenza lomuyi eZBC oveza ukudana okukhulu ngemva kamuyi owayesaziwa njalo ngebizo lokuthi Bonzo.
Ngathi-ke ayisikulahlekelwa kwabemuli yakhe lemuli yalabo ababesebenza eZBC labenza amabhayisikopu yikulahlekelwa kwesizwe seZimbabwe. Ngoba uLawrence Simbarashe abaningi ingxenye sebekhohlwa ngumuntu owaye ngumdlali wamabhayisikopo wangena kuflame waba ngumdlali odumekileyo kakhulu sibili ukuqoqa ekwenza kulowo mdlalo kwakusipha uflame ngokwakhe indlela yokuthi umdlalo udlalwa njani. Abaningi abakubonanga khonokho kodwa thina sakukhumbula.
Umfiri uchaze umuyi njengomuntu owayezimisele emsebenzini wakhe kuqala engaqakathekisi imali kangako.
ngathi uLawrence labanye abantu ababesebenza benganxwaneli ukuthola imali. Yikho nje abantu abaningi bebekhuluma besithi hayi ubengelalutho, ubengelalutho. Abakulezi nsuku sebenzela imali. Hathi akukubi ukuthola imali. Kodwa ke singathi bona nxa sebetholile imali laba abayitholayo kumele bakhumbule abantu abanjengoLawrence ababebezimisele ukusebenzela ilizwe besifa bengelalutho kodwa ke besiqhenya ngokuba ngamazimba.
Abakuhlangothi lezokulibazisa uZulu bathi badaniswa ukuba uMuyi ubhubhe engumyanga ikanti wayelodumo kubangelwa ukungaqakathekiswa komsebenzi walolu hlangothi lwe-art loba ukulibazisa abantu ogoqela ezomculo lemidlalo yokulingisa yamadrama nguhulumende. Kungalesi sizathu bekhuthaza uhulumende ukuba abe logatsha oluzimeleyo oluzoqondana lalolu hlangothi lokulibazisa uZulu, hathi lesi simo ilizwe elikiso lapho lufakwa ndawonye lolwezemidlalo etshiyeneyo okusuka kwenze uhulumende aqakathekise ezemidlalo efana lowenguqu kuphela olokulibazisa uZulu lungaqakathekiswa kangako. Bathi kuqakathekile njalo ukuba uhulumende abeke ezikhundleni zaphezulu lo mphathintambo ozwisisa lolu hlangothi, hathi lokho kwenzakalayo lapho kubekwa abantu abangazilutho ngalo. Abaze kulo mngcwabo emathuneni awezororo Park Memorial Cemetery eChitungwiza bagoqela asebenza labo eZBC, inkokheli yebandla leZANU-PF St Mary's uZulu weChitungwiza labaphatheke kwezokulibazisa uZulu. Umnumzana Timothy Tafumanei owasebenza kakhulu emsebenzini eminingi lomuyi ikakhulu emdlalweni wokuhlekisa abantu othiwa Timina Bonzo, laye ukhokhele abasebenza lomuyi eZBC kumiculo ebiculwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wamukelwa ngezandla zombili ngabafuna ukusungula amabhizimusi elizweni, njalo lokhu kukhomba ukuthi ukusilela kwemali kanye lemisebenzi elizweni kuzaphela. Uthi kusobala ukuthi umhlaba uyakhwabitha inhlelo zakhe zokuthuthukisa umnotho welizwe, ukuletha umbuso okhululekileyo kanye lokuqeda inkohlakalo elizweni. Umongameli Mnangagwa wethulela amazwi ekhasini lebulenjini bakhe beFacebook lamuhla evela esigodlweni seQatar eDoha, lapho asayine izivumelwano zokusebenzelana ndawonye lalelo lizwe ngendlela yokuthuthukisa umnotho. Ekhuluma lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala eQatar izolo, umongameli Mnangagwa uthe kuza kuba lenguquko kumalunga edale lekhabhinethi yakhe ngoba ufuna kusebenza lalabo abazimisele ukuthuthukisa ilizwe. Lokho kwenzakala lanxa iningi lisithi alikaboni inguquko kwezomnotho elizweni selokho wathatha intambo zombuso. Kodwa umnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU-PF, uthi uvumelana lamazwi kaMnangagwa.
Ngemva kokubana kungene uhulumende omutsha okamongameli uMnangagwa, sibonile into abayithi ngesilungu i-re-engagement. Ubuyelelana namanye amazwe obekungasekho elizweni lakithi leZimbabwe, bese sililizwe elizimele lodwa lingasadlelani namanye amazwe. Ukanti-ke khonoku-ke isiphetho sakhona yikuthi kona izinto azivamanga ukuhamba kuhle nxa abantu bengama bebodwa, isekelo luyadikakala ezikhathini zonke. Ngibonakata ngemva kokhetho nxa solwenziwe lwenziwe ngendlela ebalulekileyo nempumelo iphume kahle, sizabona amazwe amaningi sekili huquze ngena lapha kwele Zimbabwe.
Abaningi bathi akukabile nguquko ekhaya, sesikhangela indwendwe emabhanga lokhu kunjalo, akula mahluko ukuthi pho ukuhamba konke lokhu kulethelani ele Zimbabwe.
Right. Indlu yakho ungayibhidliza ngelanga elilodwa, kodwa ubana uyakhe uzathatha isikhatshanyana. Umuntu ocabanga ukuthi khona ngokungena kukababa uMnangagwa lohulumente omusha lowo kuyahle kuvuke kusasekufeni sokusove amaproblemu onke ebesilawo, lowo muntu uyabona uyabe ehlala emaphuphweni asonto ezayenzakala overnight i-process kuzalunga. Anto kathiwa ngithinta ubana even laba abamazwe abanye abaphandle basamile bakhangele bamelele ukubona i-election. Into enhle ukuthi uba umnangakuthi kangenanga wathi ona ngifuna ukubambelela kulapho kungena-election nangusekhuma kuthi sasibizeni ukhetho siyezinto esingoba laphana ebesakuqhisa i-term emnumzana umgabe owayephiwe ephela ngo-2018 so ibingakapheleyo i-term. Ngakho-ke nalabo abantu abanezimali amazwe amanye lawa basakhangele bafuna ukubona ukuthina sizawabamba njani amalungiselo okhetho, njalo sizalibamba njani ukhetho. Ngemva kwalokhu-ke sebezabala lokho abakuthiwa ngesikhiwa yi-confidence yokuthi beze ngobuningi babo bebe bezothela imali phakathi kwelizwe lasezimbabwe. So konke lokhu ngamalungiselelo, kodwa-ke ama-q ebhanga lezi zinto ezinjanjani ezihlubayo azisoze-ke zisoze-ke overnight, kuzaba yi-process kodwa elakusasa liyathembisa.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU-PF, sixoxelaye eseHarare. Ukusenjalo, eleZimbabwe libikwa lisayinelane isivumelwano semali efika phose izigidi ezintathu lelizwe le-India lamuhla esokuthuthukisa amabhizimusi amancinyane phansi kohlelo lwamazwe omabili olwe-Indo-Zimbabwe Project olwasungulwa ngomnyaka ka-2006. Live Talk lamuhla kuhlelo olwe Diaspora Forum sixoxa ngokwethekelela okwenza iqula le-MDC Alliance likhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kweleBhilitani ukuthi imihlangano abayenzayo lenkokheli yalelo lizwe ikhombani. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ipholisa elagwetshwa ukuhlala ejele komnyaka wonke lakwelemayima lilethwe emthethwandaba namuhla ukuzofakaza ukuthethwe kwecala lentathela izindaba ezimbili zenhlanganiso yendaba e-Reuters. Libikwa lifike laveza ubufakazi bokuthi amapholisa aphatha njani ukubotshwa kwentathela izindaba lezi ngamacala okubakhandela bengadalanga cala njengaye owabotshelwa ukukhuluma iqiniso. Iziphathamandla zeSomalia zibika ukuthi kufe abantu abalitshumi lanye ekudubukeni kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalwecatsha duzane lesigodlo iMogadishu. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa owethekelele kweleBhilitani uthi ulokukhathazeka ngabebutho asebengena kwezombusazwe, kodwa akakesabi ngoba bekhona abanye abakubutho abasebethembise ukumsekela anganqoba kukhetho. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma eseChatham House eLondon, uChamisa uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akafuni ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo, njalo ibandla lakhe ngeke livume ukungena kukhetho kungalungisisanga indaba zonke abazisolayo ngalolu khetho. Ibiminingi imibuzo ayibuzwe kulo mhlangano ephathelene lokhetho egoqela othi kawesabi na amasosha aginqula umnumzana Robert Mugabe.
Extremely concerned that the military causes plenty of people from abroad in the politics of our country.
Kuyasihlupha kakhulu ukuthi amasosha balesandla kwezombangazwe kwelakithi, ngesibonelo sokwenzakale ngolwezi kulo odlulileyo langokhetho oluzayo esikubonayo ngamabutho asuka ezinkambeni esiya emzini yabantu. Siyasuthiseka njalo ukuthi kula masosha alomthetho ahlonipha uZulu.
Ubuze njalo ukuthi ubona njani ubudlelwane beZimbabwe leChina.
Our relationship with China, like I indicated, should not be a relationship of an equal, of a win-win. If we are to do business, let's do business on the
ubudlelwano bethu leChina abube yibudlelwano bukaChiki loBhanga hathi obokuthi thina siyadliwa sifuna ukuthi sihloniphane sithandane ngokulingana kubo bonke abahlali bamazwe omabili yikho esikufisayo ye iChina ngomakhuzu kwezenoto kwelizwe lokho siyakwazi okumele sikwazi njalo yimbali yethu leUnited Kingdom esiza kwenza ukuqondisa lokuhlonipha ubudlelwano bethu leBritani labantu balo ukuze bahlalisane kuhle.
Omnumzana Chamisa ubuzwe ngokhetho luzayo ukuthi uzathatha amanyathelo bani ukuthi abesifazana labo bangene kwezombusazwe njengoba kukhanya kungabesilisa abaningi kukhokheli zemandla lakhe abesifazana bengawatholi amathuba.
We put a quota system to make sure that there is a quota system, a 50% threshold at parliamentary level.
Sizahlonipha njalo embusweni wethu omama ukuthi balingane ngenani labo baba kuza kwehla konke kuye nakumakhansili ethu siyazi kunzima ukuthi kwenzakale njengoba okunye akuhambi ngokufuna kwethu kodwa sizafuqa kuze kube khona.
UChamisa lequlo lakhe le-MDC Alliance ligoqela umnumzana David Coulthard lotenda ibithi ubonane njalo leziphathamandla zikahulumende weBritane eNsitha wala kodwa ukuchazela iStudio 7 ukuthi bekukhulunywa ngani njalo imihlangano le iqhubela phambili kusasa. Iqula lakhe lizaphinda lihlangane imihlangano eminingi labosomabhizimisi balelo lizwe. Ngimela iStudio 7 eLondon, igama langu Ezra Chisa Sibanda.
Ukuswelakala kwemali emabhanga elizweni kulokho kuqhubekela phambili lanxa uMongameli Mnangagwa ihlala ithembisa ukuthi uyalungisisa lolu dubo ngemizamo ayenzayo yokuthuthukisa umnotho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Izakhamizi zakobulawayo lokhu zikhala ngodubo lokusilela kwemali emabhanga kanye le-Western Union lapho uZulu amukela khona imali ethunyelwe ivela emazweni. Kule viki yokuvulwa kwezikolo ukusilela kwemali kusezingeni eliphezulu ngoba abanye abantu bathi sebele viki egcweleyo bethunyelwe imali kodwa besehluleka ukuyithola ukuze bayehlawulela abantwana ezikolo. Unkosikazi Mavis Ncube obesedwendweni yokufolela imali uthi uvukele emadabukakusa kodwa baziswe ukuthi imali siphelile yena engakatholi.
Uhlupho lokuswelakala kwemali lokhe luqhubeka luseyaphambila kulabo ngcono obuba khona ngoba uyathola ukuthi imali eyabethungeziwe e-Western Union iyaphela namuhla nje kunje sivukele khona elayinini kodwa imali yankhona isuke yaphele kuseni ngakho akasiboni ukuthi kuthiwa kuba ngcono ngaphi. Ngoba thina silokhu esilubona luqhubekela phambili. Abantu bayahlupheka khathi esifanele ukubhadala ama-school fees. Izinto eziningi ezabe zifunakala esikolo. Kodwa imali yangkhona isuke ingatholakali.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Simphiwe Bebe uthi ukuze bathole imali bayavukela emadabukakusa kumbe bagcine bebanjwa ngamandla ukuyayidinga beyithenga kubo siphatheleni.
Uhulumende lapha akalacebo ngokuthi thina sithole imali emabhanga ngoba kulezi insuku lokhe kulama queue khona ngale amaline emabhenki ukuze uze uthole imali kumele uhambe ngo-3 ekuseni uye layina khona ngalo uzeyithola ngabo after 9. So khathesi imali inzima kakhulu ukuthi siyithole size siyithenge ebantwini sesiyithenga sebefake ama-percentage abo engceba sebefake o-20% khona labo phezulu.
Umnumzana Thulani Sibanda uthi uhulumende akala macebo okulungisisa isimo sokusilela kwemali ethi lokhu kusobala ngoba umphathi ntambo wezemali eseke wabizwa edalele ephalamende ukuzophendula imibuzo mayelana lokusilela kwemali wehluleka.
Imali ivele isilesikhathi eside ihlupha njalo uhulumende lo wesikhanya vele ngala macebo ukuthi engaqeda njani lolu hlupho khathesi siyibukele parliament session bayambuza ukuthi yena ucabangani lokuthi macebo bani yena akukhulumayo vele akuphathelenanga lokuthi ukwenzakalani lapha ngatshengisele yena ukuthi umuntu ohlala khona apha eZimbabwe utshengisele ukuthi yena impilo yakhe ayiphilayo vele ayiphathelenanga labantu abalapho ngoba yena kalubona uhlupho lokuswelakala kwemali.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Bakla Tambo uthi uhulumende kasoze enelise ukulungisisa udubo lokusilela kwemali kungakabi lokhetho ethi kumele kuqale kwenziwe ukhetho njalo ilizwe lenelise ukuthengisa impahla yalo kwamanye amazwe ukuze kutholakale imali esilelayo.
Kathesi imali esingathi amanye amazwe la singathi ngama-US dollars ama-rand le mali yamapula ayisatholakali elizweni. Lokhu kubangelwe yikuthi imali esisetshenziswa elizweni yona le singathi ngama-bond notes yisiyenzele ukuthi imali kuzwa ibaleke elizweni. Lokhu okungenzakala ukuthi ilizwe lithuthuke kanjalo imali le itholakale yikuthi ilizwe liqalise ukuthi lona lilungise elingakulungisa lapha elizweni liphinde lithengisele kwamanye amazwe. Nxa selithengise kwamanye amazwe izinto ezifana legwayi legolide ungalungiswa kuma-industry yikho ukuthi utholakale imali yamanye amazwe.
Imali iqale ukusilela phakathi komnyaka ka-2016. Uhulumende wasesethula imali yohlobo lwama-bond notes ethi izakwenza uhlupho lwemali lube nganeno, kodwa lokhu kuqhubekela phambili. Kunje amabhanga anikeza abantu amadola angamachumi amabili kusiya kwangamachumi amahlanu yeviki kuphela nxa umuntu ebele nhlanhla. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zeBeulah Sewula esigabeni seZansi emaNdebeleni zikhala ngokuthi zibhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamanzi okugcina kubabamba ngamandla ukuya kukha emfuleni uSimukhwe. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu ezansi emaNdebeleni bavele bebhekane lodubo lwamanzi, kuthi emangweni oweBeulah Sewula labo bakhala esifanayo. Uma isibholane abalaso singafa, banatha lenyamazana lezifuyo kumfula uSimukhwe. Unkosazana Tholwaphi Ncube uthi udubo lwabo lwamanzi luphazamise lempilo yabongi ngoba banatha amanzi esibholane ababayo.
Tholwaphi Ncube, amanzi ezibedlela kuyahlupha kade sikhuluma nje lezingadi nasiyana lapha nisikotsho. Sikotsho sisikotsho lithi siyaphela amanzi. Ezibedlela lapha lakho sithole nzima, amanesi athola amanzi angalunganga. Ale Southwellingen.
Evumelana loNcube, unkosikazi Catherine Chadida Moyo uthi udubo lwamanzi luyaphambili, ethi abantu bagcina behamba umango omude bedinga lawo manzi.
Abantu abanye bagcina sebesikhaya esimukhwe ngoba izikotsho zabe zishoda. Ngekliniki abanye bale mango yamakliniki.
Abasakhulayo labo bathi baphethe kubi lolu dubo lwamanzi okufakazwa unkosi loDumo Khadebe othi ukuya kukha kuSimukhwe kungumango omude kuyabahlupha ngoba lokho kuhambisa kuyahlupha.
Amanzi wona ludubo sibili mayisikotsho zifile siyabuke emfuleni akona kungumango.
Izigaba zeMandebeleni zihlala zibhekane lodubo lwamanzi okudala ukuthi abantu baphile nzima, banathe emifuleni lezifuyo lenyamazana zendle amanzi angahlanzekanga. Uhulumende lokhe esehluleka ukutholisa abantu amanzi okunatha ahlanzekileyo. Izibholane ezikhona zihlala zifile okugcina kuludubo lwezakhamizi ukuba bazilungisele, kuthi ezinye ziyawoma masinya. Ngimele iStudio 7 koBeulah Sewula, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umthethwandaba weHigh Court lamhla ulayo umkhokheli wenhlanganiso yezinduna ukuthi axolise phakathi kwamazwi akhe ukuthi induna zonke zizavotela ibandla lezanu PF kukhetho. Umsakazi obedumile lasemdlalweni yokulingisa edrama lokuzilibazisa uLawrence Mbarashe obhubhe ngomgqibelo ungcwatshwe lamhlanje eChitungwiza. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi wemukelwe ngezandla zombili emazweni awethekelelayo okukhomba ukuthi umhlaba uyakhwabitha inhlelo zakhe zokuthuthukisa umnotho welizwe. siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani, sithanda ukulikhumbuza njalo balaleli bethu ukuthi kuhlelo lwethu olwe live talk lamuhla olungolwe Diaspora Forum sixoxa ngokwethekelela okwenza iqula le-MDC Alliance likhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eBhilithani. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.